So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi.
Izamtshosi ngathi yena walo zibandla elidala unganazelela thina sinama-structures. Uma sikhuma nama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazi khona thina asinama-sympathizers.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Ukuvulwa kwale i-TV kumbe singathi lumsakazo kwamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu masikhangela ukuthi lo msunguli waso lwesi siteshini kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathintambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shirley Lenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lo mnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olunempumela engasoze iphikiswe. Sixoxe lo nkosikazi Shirley Lenga ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms, i-Electoral Amendment Act leyi esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminister ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act yethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Nxa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani, zafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama-assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esixoxisane ngazo, kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye-research affairs asiyebona ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini
udaba lama reforms electoral reforms aluqalanga namuhla laqala kudala and siyabubona ubunzima okona kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi vele parliament ama MPs enjalo lokulutshani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisiswa le billiona leyi iyaqukethe izinto ezikhulunywe ngabantu njalo olunqa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe iningi lakho nama administrative reforms akhanyela ukusebenza kwezek so ngenye into esithe sizabonisana lezek njengebandla lamanye ama political party lama stakeholders ukuthi zame ukulungisisa imithetho esemandleni yayo ufana nalokuthi indaba ye results management system ukuthi nqa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani njalo lokuthi afika njani kuma polling stations wonke kuma collation center lapha abalwa khona so sibona ukuthi ngeyinto izek engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye base becamba mangu ukuthi mina angikwanisi ukubhala mina kangikwani kangingumbe ngigogekile becamba manga khona bayancedisa ukuthi bevote njani ende ubona umuntu onguteacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala so ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani
lo ke unkosikazi Shiriyedenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa kodwa abezanu-PF bayakulandula lokhu untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngisesinjeni kathesi ngikhuluma mini nje ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi yebo ye angake ngigcwale ibizwe lonke kodwa abatshithi okuqandele lami ukuthi ngenze okungilingeleyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza siyasebenza kunjalo ntingami yikho ubona ungabona i-ZANU-P F kuqalisa ukuzonda ibopha abantu bashayana bemala kuqala yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza ungabona sokunobuthengiso obukhulu lapha nalaphana sokubonakala abanye bethengisa kuza yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza ungabona i-ZANU ikhuluma isithi khona labana abanama-structures sisabenza akudingi ukuthi basisebenzisa silama-structures yi-structure mina ngike yikho kade ngise esingeni njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi labanye abahluphekayo esikhulumisane labo okutshengisa ukuthi bona ababahluphekayo ngabe yebo abancediswa nguhulumende uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare yakho ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo lisizi lebhenisa emakhaya sizame ukuthi sitshengisane sibonisane labantu ukuthi ukuba labo lisuka kuzani sokufanele ukuthi izani ngo-2023 lonyaka sayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke ezimbabwe zivela kuzani ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since izani yangena ngo-1980 before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona
abe-ZANU-P F bathi bazali inqoba kulolu khetho oluzayo ngoba bathi kunenga abakwenzele uZulu ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo
ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo ngivele edorobheni kobulawayo uZulu ngisiza lapha enkanzi ibanga engangilithatha ngisuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours khathesi kusuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile laba abantu osokuswele engingakufana abantu abagula ingqondo batholakala enzitsheni kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiniyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile sibona thina yonke into iyabhidlika kodwa bona bathi kuyathiwa bakhiwa ngathi lathi ke siyebona
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le CCC ubeqoqa lo ntungamile inkomo we Studio 7 esenkayi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, untungamile inkomo uphinde waqoqa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi abe CCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
IZANU-PF ngathi yena ngwalo libandla elidala njalo libandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina sinama-structures. Uma sikhuluma ngama-structures sikhangela ukuthi sinabantu esiwazi khona thina, asinama-sympathizers, sinabantu abangama-members. And uma sikhuluma ngabantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-cells, singena elayinini ukuthi sinabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-cells wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le number yokuthi hayi abantu bethu ba-ready, noba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi iZANU-PF lapha sibona thina ngama-cells esiwabambileyo, ngabantu bethu, i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusiyela ukuthi noba sesingama laphana, siyatsho ukuthi hayi yonke ithetho siyalula thina, kumbe vese siliwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZANU-PF libandla vele elikhona. Njalo eZANU-PF kaziphumule, iZANU-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kweze-development. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukusekule nguquko. Njalo abantu sebekhonisa ukuba ubandla leZANU-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina sibandla nama-structures esingathi ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile, ulehlule, nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le misebenzi kayibonakali.
Nkomo, ngiyamangalisa ngithi kathi sikhuluma lawa ngithi ngisegangeni ngisemsebenzini ngiyasebenza, ngikhuluma nawe unjenje lapha, nginabafana abaningi abasebenzayo ngaphansi kwami akade bengekho emsebenzini. Ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaningi ngeyingundalo nje bakhona abasemsebenzini. Uma ufuna ukubona abantu akhuluma ukuthi umnotho weZimbabwe uguqe phansi, batshele ukuthi balamanga. Akubhodi ngamadolobho wonke ubone ukuthi kwa-izakhiwo zakhiwa njani. Akubhodi ngamadolobho amaningi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe leZimbabwe. Impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sifaka. Singathathi sifake abantu kwesinye isikhathi ngesigaba ngesigaba osiyagijima ulande abantu ovele besemaphandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandela ukuthi yilolo dibelayo, sifithi umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining kuhamba njani, ubusukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani. Yikho lapho singakhuluma khona ukuthi hayi umnotho uguqe, umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kusho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu leZimbabwe selikwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisa, abasezindaweni bakholisa, abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious abantu basezokuyela ukukhala, bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenze intando yabo kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ilizwe lethu lithuthuke.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZANU PF ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwamahlaba ayithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu
asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa iKiyona TV. Inkampani yalumsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo umsakazo weSkies Metro FM osakaza ukoBulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021, waqala ukuya emoyeni kuhlelo lwe-DDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo, njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni, ulandela oweZTN lowe3KTV, yona yomibili esedolobheni leHarare. ugeina kumete saiti we Studio 7 utoke lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabonakude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiona TV yabamba le Sky Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakoBulawayo ukubana lo msakazo wenu okamabonakude njalo leminye imisakazo esakaza iphuma edolobheni lakoBulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele ngengemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingathi ngezikhulumileyo ezefetho communications. Kube sokusithi ke udokotela uQhubani Moyo lijaha lakhona apha vele enkulumani koBulawayo odakwa khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakoBulawayo singabantu bemathebelelendi siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento ekungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lo msakazo lo osanda kusungulwa, njalo kukhona yini elingafisa ukukubona kusenziwa umsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo mhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kuleyi ndawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisisho ukuthi lokhu ke yikho singathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankasela kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kude lo ubonwe ngabantu bonke abakulumhlubulo, ngoba kahlesi kunzima ukuthi ungavula iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube lesatellite. Let's hope ikiyona yona izabe ibambeka lula. Kodwa ngokuzwa kwami bengizwe kuthiwa izabe ikhona kusatellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ngingazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile lapha lapha isitishi esikhona ungawutshintsha i-channel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye bese kufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi iqhunywe layo via open view abantu bayibone khona. Kodwa nje njenge-commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abazakwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ve-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala elethethwa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama oyekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Yeah. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ivuka njani kodwa bakithi? Ah, kunzima kakhulu bakithi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi. Ah, thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntu uNkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7. Manje u-2022 siloko sihamba naye asimanga vele igazi thatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana iZimbabwe ZBC lokwana ishiti ye studio lokana siright ngoba yisabo khona leMpumalanga ZANPF hanya ivumi ZANPF yafushiya miliqedile ilizwe yalikhoba nya okwezani PF okwenya okwezandla ngabe okwenyawo ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidependele kuZimbabwe ibuyizo icela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidependele eZimbabwe kakhulu namhlanje eZimbabwe yesiphiwa iZambia umuntu ilomhlaba ongakhi lelizwe lingakhi lamaplazi angakhi bathumba amaplazi bathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babaqasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi komo zidle plazini plaza elali lisupporta isizwe umuntu athatha iplaza kuthe ngoba yena uweZANPF athatha iplaza ligweve libe lakhe icede lapha eqashisa inkomo ukuthi izidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yiko khona ukuthi ayikuvusa ilizwe ashiya miZANPF liyahluleka shem liyahluleka hlulekihluleki iZimbabwe yayisupply to Europe ngisho France babethatha umumbe eZimbabwe mayengavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona umumbe eZimbabwe but kwehluleka sesize sicela emzithiwa ngoZambia ayishiyemlisicelelisa amanye amazwe.
Sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lithagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lasePlumtree uKhanyani Ncube right. Ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengasikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresident uMnangagwa nale yaseDelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela sodwa zonke zibe sesithi khona hayi esinye sibe sesiyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli abalenzayo leli anyway welibona ababhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen.
Sobo zami sisonke endabeni kaMjanana nilesimanga loMjanana lo olokho eqhubeka ethengisa iland ngala etoilet hlangana la esifuzo zonke ethele ikhuba esegangeni imali le nendiwisa ngapi wathathela umntana wami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lomfana loMdala Mjanana.
Siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda lami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu lengincome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngendlela engibezwa bekhuluma ngayo. Hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphileyo ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe leli ngaba ngcono kakhulu liphume encindezeleni leyo yokuthembisana amanga sithinshwa iZANU-PF. Bese ngigcina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba akubona ukuthi okusezimbabwe kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTriple C. iTriple C yibandla ladala elikhande ngabo Morgan Tsvangira sebeze bafa kulwa iZANU. So ngikho nti iTriple C inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Triple C sikwazi ukuthi sikhiphe iZANU. Uma iZANU siphumile embusweni sesingakhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lathi okwethu kube yilokho ngaleyo ndlela zingaba ngcono kodwa uma sisadonselana sodwa iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTriple C ngibe sengizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTriple C ngoba ikaphathi la isezi opposition ithole ubunzima. So hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha uchuku esinalo. Siyabonga ukukhuluma ngoSidumo siyabonga.
Salibonani salibonani kuStudio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senizingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ye bantu bakamthokazi nanko ke liyakubona. Nah.
lapha eweni yase kuMgusa lapha abantu bokuza sebezithindawo sebenze khona obele ukufunayo athole imali ukuthiwa avotelana ama MP nama mayor nama council ay MRP kanifuni so nango kama council ni waselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto olutheleyo imatch leselibheje no ref ngeke liwini imatch ngabheja no ref siyalincenga abathwakazi abahle zamani kuvotela ama MP nama councilors ethu ngapha kumthwakazi kuzokhona ukulilwela amadlela enkomo abuyele enkomeni indawo zokuhlala zibe kahle ama MP nama mayors ethu azalihlalisa ngendlela efaneleyo so nina nithi anifuna fana umncane aphinde fana umncane aphinde nanko sebephindile izano ke sifaka abantu bayo khona lapha endaweni zenu nampa abanye siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu kuthiwa batshontsha amazambane amagwili yiyona la amashona la aliwathandayo so zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyisa ya okhulumayo nguzenzile Ncube ozalwa kosiwo weflam ngokuhlala ngisedipa suit ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le rekhodi
lifuna nje Studio 7 hayi siyabonga bakithi siye sazi inkulumo lapha ngomhlaba 31 inkulumo yemigwaqo lo evitora from usuka kobulawayo hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele usho ukuthi uma bangasavakashelanga khona lapho nabaphethe ngezindlela kula muntu ozosikhulumela hayi siyasokola bakithi vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1 beyifana ikhulume igwaqo yonke manje angithi kukhunywa ngomgwaqo ofaka imali evictoria falls abanye abantu abacatshanga ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from ethegwane nje usiya khona nxa from eplant kuthegwane nabodemodemaro nabozimnyama uzinyama ngcwethelayo khona yakaphela endleleni hayi indawo zokwenzela kula mgwaqo right into izosuthi ungakhuluma lezo ziyathatha emabhoda zisebenze e-South Africa ukuthi ziyelungise imigwaqo gathela i-insurance lokuthi uma zakona ziyalungisa yiphi imigwaqo angazi kodwa iningi zizalungisela leya kuvictoria falls kuthiwa kulama-tourism khulu ngoba abantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khona kho indawo zemigwaqo kunzima bakithi hayi ezimbabwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bayacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubona imoto evictoria falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezibakumaye amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuright kusihle hayi siyabonga Studio 7 libelokwe liba letha sibazi ukuthi bakhuluma bethini naveze sibona umuntu wafaya ingxenye kulo muntu ophila ezimbabwe yabona
ye Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizi izindaba hayi silihayisele ukuthena iminyaka engu-20 years lisemsakazweni hayi siyabona sithi hayi inkosi ngalinge ilingeze iminyaka yokuphila lisifundele izindaba zingathathe hlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zezimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabiza bayakhala bathi ye sebengene into ngabantu bempumalanga ye sebathathele umhlaba sebebatshontshele izifuyo hayi kusekuncane kulokho elikubonayo abantu bakithi basimandibeleni lonke nje kusekuncane malilokho elikhontinya livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba igrantani lanti funa ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esishoneni khona emathebeni edunga so ukuze sikugweme lokhu bantu bakithi asizameni ukusondela ku-MRP kancane sibe labakhansile MRP sibe lama-MRP asikuthi siyabenyani abantu bempumalanga kodwa hayi sinyana nje izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana ezimbabwe lo omunye umhlobo asobantu so lathi sifuna ukubakhipha lokuthi hayi lathi singabantu siyaphila votele i-MRP uza kuthola ukuphumula laphana
lawo ke bekungamazwi nolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze eMelika ngamafitshane, amapholisa ogatsha lwe-FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe-FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi kudingwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho. amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kumsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.